ngokuhlukana kuhlelo labasakhulayo. Ngingumayigobe. Ngeviki edluleyo kuhlelo lwethu labatsha, uhlelo The Connection, sithinte udaba lodubo olubhekane labatsha, udubo lokuthatha izidakamizwa, lephuzo okudakayo, abobronko lokunye okufanayo. Kuleviki siqhubekela phambili ngodaba lolu sixoxa nomnumzana Mthandazo Ndlovu, ongumunye osebenza labatsha ababhekane lodubo lolu. Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo bafo, unjani?
Ngiphilile mfowethu, kunjani lani khona ngapha?
Hayi, thina siphilile. Happy happy Easter.
Isikhathi esihle bakithi esokuthi sinanzelele ukubana inkosi uJesu iyasifela nje, ifela ukubana into zisiqondele empilweni yethu lakho okwenzakalayo.
Ndlovu, lapho sagcina ukukhuluma kuhlelo uthinte udaba oluqhakathekileyo kakhulu, uthe elizweni akula zindlu eziningi ezile njongo yokusiza abatsha ababhekane lodubo lokuthatha izidakamizwa, ngesithiwa bathi ama-rehabilitation centers. Pho kumele kwenze njani ukuze abatsha labo bathole insiza?
Nxa kungela ndawo ezifana ngalezo, yikho sithole ukuthi intsha yethu ithola imuva on from one drug to next. So indaba ekhona bengalungiselwa indawo zokubana besizakale ukusuka from one drug to the next, yinto ezathela. Ngoba umntwana singambona ebambe noma ligwayi kumbe yimvanje zangkhona kumbe litshwazi, sesidinga ukuthi right, let's have a preventive measure. Thatha umuntu lo simhambise endaweni lapho angasizakala khona masinya.
Sibazwile abalaleli bengena kuhlelo ngeviki edlileyo besithi abanye abatsha sebethatha izidakamizwa ngenxa yokuthi isimo somnotho asimanga kuhle. Uthini ngalokho?
Ye, okuyintoka ngikhona kusuka kube zibe yimbaxambili-ke khonapho, ngoba singananzelelo sathola ukuthi ama-drugs abatsha laba abawathathayo suka benakile sebesidakele, akula mzali uyabe bathengile, babe bezithengile. Okutshengisela ukuthi kule mali yangikhona abalayo bona. So esikhathini sokuthi sithi hayi, ngoba umumo ume kubi, kanti waye singathathi right thina njengabasha wona lawo masinto esiwathelileyo, ubone ukuthi senzani. Weza sokuthi ama-frozen sithengile, why sisithi thina hayi umumo ume kubi kodwa sithathe ndijena nalesi layo siyedinga izidakamizwa. Kodwa esikukhohlwayo futhi ukuthi zona izidakamizwa zangkhona kulo kuthiwa ngama-health issues, okusuka kube kukhohlwi futhi ngapha empilweni yomuntu ukubana isizakale kumbe ephile kahle.
Lo munye umbuzo ophathelane lo munye umama othumezela umlayezelo esithi hayi, mina ngibona ngani umntwana wami uyathatha izidakamizwa, izinto azimanga kuhle ngekhaya, ulawo yini amazwi okunikeza lo mama?
Umama lo ntshengamxwayisa yona ukubana ye ngamthande umntwana lo. Ukumthanda kwangikhona ukubana ngambonele indawo eyiyo engakwanisa ukuthi encediswe, ephiwe uncedo olufunakalayo ukuze ekwanise ukuphuma kuze nalezo zidakamizwa.
Umama lo angathi ngifuna usizo lukaNdlovu, kumele ayephe ukuze akuthinte?
Nake ngidinga befuna usizo lokuncediswa endabeni leyo, ngitholakala kunombolo lezi 072-399-734.
Mnumzana Ndlovu, ngiyabonga kakhulu ukuba lawe kuhlelo. Ngiyaphenda njalo, happy happy Easter bafo.
Ngiyabonga kakhulu bafo, lawe happy happy Easter khona lapho.
Mthwakazi omuhle, nangumnumzana uMthandazo Ndlovu, yena okumsebenzi wokusiza abatsha ababhekane lodubo lokuthatha izidakamizwa. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3, BigMyke3 yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9. Isikhathi 2 kwanelo kwalamhla, wole balisayo ngenjabulo. Igama lami ngoMike Hobe. Bye bye.